lobasimazi bani ke laba beChina i-challenge ukuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi latibidle ngoba ngananzelela ungazi banike ngitho lebhara lasiyavele eChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo lesikweleti kodwa kunabenefit engathithi iyabonakala edlula khonoko njalo ngakhangela okwenzakale eZambia yikho sisafunda khona ngekudlelana namaChina aze asakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili so ukudlelana nechina yes I think basinceda ngasikhathi sempi singathi ngabantu abaright kodwa uthi singaba nobenefit eyakhachana hhayi asiyafiki ukuthi kwanise noba kwenelisa ukunegotiata ngendlela ezinjalo bona ekunegotiatheni vele bayasidlulo ngkananzelela njalo ukuthi wona amakampani abo akahulumende asebenze njengama-private company thina lapho uzananzelela ukuthi sihambe sanegotiata singuhulumende kodwa sinegotiata into zebusiness and ungakhayela uhulumende wethu asithi kanasikili loba i-capacity yokunegotiata ama-business transactions endleleni lawo isikhathi esiningi yikho kwenza sicine siluze
kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi
bazasiyela bese zivela into esithi infrastructure development kodwa siyabe siyisikweleti aso benefit unless isikweleti oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweleti esichiphileyo njalo isikweleti esile nto ehlalayo singakhangela ngemuva lapha into ezele China kulesikhathi eside ukuthi esithe akuhlali so kuze sibe lokuthi siyakhangela loba silokhu isi loba sizalwa leChina kuze sidinge okuyinto okulokumncedo loba okulokuthokozisa ilizwe than ukuthi siloke sithi abangani bethu beChina abangani bethu beChina.